Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 31 kumbimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Inengi selamukele ngenjabulo ukwesulwa komlayo obubamba wonke umuntu ongena eZimbabwe ukuthi aqale ahlolwe igciwane le-COVID-19. Uhulumende uthi uzaqinisa isandla kwabamabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana nje. Ibandla le-MDC lithi lizamangalisa abantu abanengi kukhetho lomnyaka ozayo lanxanje linqotshiwe kukhetho lwama-by elections. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, usehlatshwe ijekiseni yokuvuselela amasotsha omzimba alwisana le-COVID-19 i-second booster shot. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi selamukele ngenjabulo ukwesulwa komlayo obubamba ngamandla wonke umuntu ongena eZimbabwe ukuthi aqale ahlolwe iCOVID-19. Uhulumende wazise kuthange ukuthi akusela sidingo sokuthi izizalwane zakuleli eziphenduka ekhaya kanye lezethekeli ezihlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili zihlolwe lumkhuhlane. Uthi osokudingeka ikuthi abantu laba baveze nje ubufakazi bokuthi bahlatshwa ngokupheleleyo. Abangakahlatshwa kumbe asebahlatshwa ijekiseni eyodwa kuphela yibo abalokhe bephoqelelwa ukuthi bahlolwe lumkhuhlane njalo baveze ubufakazi bokuthi abalawo nxa bengena elizweni. Abanengi asebahlatshwayo abaphandle kwelizwe bathi bayalithakazelela lelinyathelo ngoba bebethwele nzima ngemali ehlawulwayo nxa umuntu esiyahlolwa leligciwane. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwanazi, ukuthi ulibona njani lelinyathelo.
Okokuqala nje, siyisi-understand thina ngokwe-science ochwepheshe ababhala ama-medical journals. Asikhulumi ngabochwepheshe bezemedia, sikhuluma ngababhala ama-medical journals asebekubonile bakuprove. Isayensi phela into ye-proof of evidence ukuthi umuntu olegciwane le-COVID noma evaccinated noma engavaccinated liyachitheka kwabanye. Kutsho khona ukuthi umuntu noma engabe ne-PCR test ekhomba ukuthi akanalo ngaleso sikhathi mhlawumbe ubengcono lo kunalo vaccinatedweyo mase kuvela iqiniso lesayensi. Kuyacaca nje ukuthi uhulumende wenza imigomo angayinanzelelanga ukuthi uyenze ngochwepheshe lwabesayensi yini. Isayensi yona ikhanya ngathi ayikuvumi ukuthi umuntu osevaccinatedile kutsho ukuthi akalichitheli igciwane kwabanye. Ngoba nongavaccinatedwanga kuyavela ukuthi ma kuyukuthi igciwane lisemzimbeni uyalichithela kwabanye lo vaccinatedweyo naye kuyavela ngokwesayensi hhayi ngokomcabango yikani noma ngubani ukuthi igciwane ngalichithela kwabanye. Asazi phela ngoba bona yibo abaphetheyo mhlawumbe kukhona ezingakakuzwisisi kodwa mina hhayi ngiyathokoza ukuthi sekuvunyelwa ukuhamba kwezizalwane zakithi okuyikho kuyisiqoqela nje ukuthi abantu kabaphile baqhubeke ngempilo. Asisho ukuthi igciwane lizange laba khona kumbakalikho kodwa imithetho efakwe ngenxa yegciwane mase sikulandela ngesayensi sikunanzelela ukuthi akuzange kwaba lobuchwepheshe nongqondompilo yomcabango.
Nga ungacaca mkhwananzi uthi wena yinto enhle yini kumbe yinto embi enziwe nguhulumende.
Ububi lo buhle yinto yokuzikhethela empilweni. Kodwa ke isayensi yona inokuthanda ukuthi ingatshintshi. Ngoba isayensi yikucubungulwa kwento. Uma iqeda ukudingisiswa bese kuvezwa ubufakazi. Bukhona ubufakazi na obuthi kumele uphelele ngokujujwa amajekiseni ukuze ube ngumuntu ophilileyo na ngaphandle kwegciwane le-COVID ungalitheleli abanye na. Kutheni kanti nxa abososayensi sebesithi bona hayi kunento le abathi yikutshibilika kwezinto phecelezi i-variant ethi yona nxa isivelile kube sekusithi khona ukujujwa ngejekiseni kwayizolo akusasebenzi kulokhu kuguquka kwaleli gciwane pho kuthiwani ngalokho. Nxa kuyikuthi uhulumende vele yena uzimisele bekumele aqhubeke esithi hayi testa okwalesi sikhathi futhi uhulumende ngentelo zabantu bekumele lokhu kungabe ukwenza vele mahhala. Nxa kuyikuthi yena inhloso yakhe ikucindezela igciwane unless nje nxa kuyikuthi uhlelo lukahulumende luhambisana labatshitshimbisi bokwenza uhwebo ezimalini lapha labo abathiwa ngama-pharmaceutical. Iqiniso liqiniso amanga ngamanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abalikhulu lamatshumi amane 140 belomkhuhlane lo. Abaphethwe lubhubhane lolu sikhuluma nje bazinkulungwane phose ezintathu 2712. Amagqwetha amela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye abotshwe ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokubangela udlakela athi asalungisa amanye njalo amaphepha ukuze inkantolo yethule isinqumo kulolu daba. Umthethwandaba wakobulawayo izolo udlulisele ukwethulwa kwalesi sinqumo kumhlaka 13 ngenyanga ezayo. Amapolisa abikwa ebehlome phelele phambi kwalumthethwandaba njalo amanye egade amabhiza amanye lezinja. Amalunga la abotshwa etshengisela phambi kwenkamba yebulawayo police station ekhonona ngokuthi umkhokheli wawo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluswa. Ahlale entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili azokhululwa ngemali yesibambiso ibail. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele igqwetha labemthwakazi laba umnumzana Kwane Lembongeni Nxumalo.
Bekufanele ukuthi umantshi alethe isinqumo sakhe mayelana ngalolu daba kodwa akusayenzekanga ngenxa yalokho. Ngasemthethweni ma udaba solusiyaphetha umtshutshisi uyenza okuthiwa ngama-closing submissions lapho ke abefinqa ubufakazi abafakazi abaletha enkundleni. Emva kwalokho lathi njengamagqwetha abasolwa bese siphendula ngawethu ama-closing submissions okuthiwa ama-defense closing submissions. Ngokunjalo ama-defense closing submissions lathi ngokufanayo sabe sifinqa lathi ubufakazi okwabasolwa ubufakazi obalethwa enkundleni ngabasolwa sibuqathanisa lalobo ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakamtshutshisi bese sike sesikhombela ke iposition yomthetho ukuthi umthetho uthini. Sikhangelela ukubana silandela amazwi abo okuzivikela sithi defense outline. So emveni umanje setholile ama submissions akamtshutshisi lawethu yikho lapho ke okufanele aphume khona lesinqumo sembuyela kwesizathu sokuthi indaba isinqumo singalethwanga namhlanje isizathu yilesi namhlanje aseni asikenelisi kuze kufike lesisikhathi ukubana lathi sifayile awethu ama closing submissions ngenxa yokuthi omunye wabasolwa besingamboni kodwa hayi abangakibo sesi tholile information okubana singamthola ngapi ukwenzela ukuthi laye abone lokhu okubana singakutsho kuma closing submissions okuqondane laye okubana yikho na kodwa hayi sesiza kuyambona siyenze khona lokhu bese siyawafayela ke ama closing submissions ethu sitshele inkundla okubana sizawafayela mhla ka 6 April inkundla ke yasi sitsho ke ukuthi hayi isinqumo siza kulethwa mhla ka 13 April
umnumzana kwanele mbongeni inxumalo ligqwetha elimela amalunga emthwakazi Republic Party Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Velile Moyo uthi bayayisola kakhulu indlela loludaba oluphethwe ngayo
udaba lwamalunga ethu awemthokazi Republic Party athonisiswayo alusiphathi kahle ngendlela uhulumeni alibamba ngayo okusho khona ukuthi uhulumeni uyababeka icala abantu bemthokazi Republic Party bese aqhubeke onza ngalolu daba kanjalo iqhubeke siyaphambili kungela umphumela oshoyo ukuthi sithini sahlulelo lokho kwenza ukuthi ke amalunga emthwakazi Republic Party azecine ekhathala ngokube echisha esiya ke emthethwandaba ngokungapheli kuyindlela esicabanga ukuthi uhulumeni ukusebenzisa kube yindlela ye political tool ukuthi ke ahlukumeze abantu bakithi esebenzisa ama code ngoba uyabona ala nje ukuthi i-state esikhathini esiningi iyabe ingela ngisho ubufakazi obubambekayo kumbe mhlawumbe singathi a strong case kodwa baqhubeka udaba beludlulisela ngaphambili abantu baze bakhathala abanye babe benama restrictions amaningi kakhulu kumele bebe belokhu beqhubeka ke besiye enkantolo besiyazibonakalisa mhlawumbe kabili ngeviki kumbe kanye ngeviki konke lokhu yana kuyindlela kahulumeni yokuthi ke abahlukumeze abantu esicabanga ukuthi ke akuvumisani lama human rights
umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lezaphu ugatsha lwezemali luthi uhulumende uzaqinisa isandla kulabo abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana besebenzisa isisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa le mali yakwamanye amazwe Unobhala kugatsha lwezemali umnumzana George Gubamatanga utshele intatheli zindaba ngomvulo ukuthi ukuvuselelwa komkambo wemali owe foreign currency auction kuzaphathisa ekuhleleni intengo ezitolo lesisindo sedola leZimbabwe Iningi likhala ngokuqonga kwentengo ezitolo osokubangele ukuthi indlala ihlasele abanengi ezindlini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa esitaladeni iBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Deborah Mukasa.
Isiwelela isitshaya kakhulu. Wena ubusukhangela ukudla kwalapha eZimbabwe kuvele khona mthetho wako kuyadura njalo akuvukeki kakukuhle. Akukho competitive as compared to ukudla kwangaphandle. Ungathatha idobe icholwa lapha lelicholwa eGoli akulomehluko lu okukhulu kakhulu so we find ukuthi thina njengama informal sector yithe sesiphila ngcono ngoba yithe sesigijima sesiya hoda eSouth Africa Botswana sivuye lathi sifake lathi i-percent yona le transport ugcina abantu bethenga ngoba ukudla kwangkhona kuyakhwabitha even lamafutha siyananzelela ukuthi amafutha ethu alapha ekhaya i-royal iyadura isifika ku-$5 ezitolo as compared to amafutha esawoda e-South Africa achiphila kuma $3.54. So we find ukuthi thina njenge-informal sector sesigijima sesiyahoda khona noma kungavunyelwa emkambeni ukuthi sihodise ukudla, sithengise ukudla, kodwa yikho sibone engathi kuyagijima, kuyaphuthuma, kuyahamba, ngoba abantu baprefera ukuthenga phandle kulaphakathi.
Manje lina ngokubona kwenu kuyini kahle kahle okungaba kubangela ukuthi intengo yezinto ezitolo ikhwele mahlayana kangaka?
Singananzelela kakhulu ku-affectwe kakhulu ukukhwela kwe-fuel, ukuthi ngawo government layo yafaka ama-policies a-right, a-friendly free, ukuthi kungaphongi ukuthi namhla sokuvuke lokho, ngoba sinanzelela ukuthi i-fuel isikhwele kathathu ngesikhathi esifitshane, abantu bengazilungiselelanga isikhwele i-fuel egcine i-affectwe ukuthengisa esikwenzayo lokuthengelwa esingakuthola evini labo abantu ukuthi bekwane ukuthi bezisustaine ekusebenzeni nokudleni. Isinkwa kathi esikobulawayo ngikhuluma kanje emkambeni phandle kokwe-informal sector ubhadala idola kuphela uthole isinkwa sakho, but esitolo phakathi nxa sesithengiswa ngamabhizinisi laba amakhulu uthola kuyukuthi uyafake uyathenga ngedola ufake le 20 bond phezulu, okokuthi sikhwelile kakhulu ngenxa yemizamo yonaleyo yokuthi ifuel layo isikhuphukile. So siyacela, siyananzelela ukuthi yeyi abantu sithwele nzima, especially thina informal sector, ngoba sithola imali khonapho emkambeni naleyo esithengisayo siphinde sidle khonapho. So ufind ukuthi ekugcineni kwakho konke siba-affected, singatholi le nzuzo, singatholi lama-profit, kuzasenza futhi nokuthi singaqhubeke sisona meet ama-obligations ethu onjengokubhadala i-tax to the government, ngoba singalayo leyo mali.
Unkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association. Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi liqine okumangalisayo lanxanje linqotshiwe kukhetho lwama-by elections. Lithi labo abacabanga ukuthi selifile bazamangala kukhetho lwezwelonke ngomnyaka ozayo. Sixoxele sikhulumeli salelibandla umnumzana Witness Dube.
Abalaleli labalandeli beMDC bangacabanga ukuthi lokho kwenzakeleyo yikho kuzayenzakala ngo-23. Ibandla liqinile kwezinye indawo, lanxa sikampena kathesi abantu abade behamba kulezo ndawo akade bekampena abaningi bebevela kwezinye indawo ezingelakhetho, yikuzabona ukuthi umuntu uyabele door to door abantu abangu-50 kodwa kuswelakala abantu abavotayo ngoba abaningi bebesuka kwezinye indawo. Kodwa siyalungiselela, siyabuyela njalo phansi ekusukeni phansi lezi structures zethu, ngoba thina sikholela ukuthi ukukhulumisana labantu imathupha yikho okusizayo ukuhambisa umlayezo wethu khona ngcono. Abantu indaba yama-recalls babengayizwisisanga, abantu indaba yokulwisana khonokho kade kukhona kubandla le-MDC asiyonto abayithethe lula, abantu ukuhluthulelana khonokho okwenzakeleyo amandla kuphuma laba abanye besiya ku-CCC asiyonto abayithandileyo ikakhulu ukuthi umkhokheli we-MDC Alliance ngiyosekhokhela ibandla le-CCC kusibisele emuva kakhulu. Kodwa siyakubona ukuthi ngemva kwesikhathi nxa singatholi isikhathi ukuthi kulungisiswe abantu bakhona, abantu bandla le-MDC bayalizwisisa.
Likhala njalo ngama-electoral reforms, inguquko kwezokuqhutshwa kokhetho, kuyini kahle kahle lifuna kuguqulwe?
Asikhuluma ngama-reforms isikhathi esiningi esiwabona eqakatheke kakhulu i-diaspora vote, ukuvota kwabantu abaphandle kwelizwe leZimbabwe. Siyakubona kuyayenzakala kwamanye amazwe akusadak khona lapha, abantu beMalawi bayavota beseZimbabwe, abantu beMozambique bayavota beseZimbabwe nxa kulokhetho emazweni abo. ngakho sithi uhulumende wethu kumela akwenze kwenzakale ukuthi izizalwane zeZimbabwe noma zikuphi zenelise ukuthi zivote ilizwi labo likwanise ukuthi libuye ekhaya, ngoba iconstitution yeZimbabwe ikhuluma nge one man one vote. Ayiphi umahluko phakathi kokuthi lawo malungelo angamaZimbabwe aphakathi kwelizwe ayehlukene laba phandle kwelizwe? Kulilungelo labo abantu abaphandle kwelizwe ukuthi bavote. Sebe sikhangela njalo i-media reforms ukuthi i-state media kumele yethule imibiko yemakhampeni amabandla wonke abe esekhethweni ngokufanayo. Siyakubona South Africa kwi-SABC kuyenzakala, nxa kule ANC bayayethula umbiko we-ANC uqala uzuyephutsha, bangawuqamuqamulanga besethula ngendlela ababona ngayo. Basuke lapho baye kubo AEF, basuke lapho baye kubo DA labo bani. Ngakho sifuna ukubona kusenzakala eZimbabwe khonokho ukuthi i-SABC iyaletha, i-ZBC iyaletha kugcwele kunjalo abantu bazihluzele bazibonele ukuthi nxa bekutsho lapha bekutsho. Njalo siyabe sikhuluma ngabantu abasebenza ku-ZEC ngaphansi laphana ngaphakathi ukuthi akubelanga kube ngabantu abavela emasosheni kakhulu lemapoliseni kakhulu. Kumele kube lugatsha olusebenza ngabantu abavela emphakathini abangakhethwanga ngendlela ezingaletha ukwesabela ukuthi mhlawumbe bathatha i-command yabo kusukela emapoliseni kumbe emasosheni. Siyabe sikhangela njalo indlela okurejistwa ngayo ama-voters, okukhankaselwa ngayo ukuthi abantu bavote, ukuthi kumele kube zindlela ezileta ukuthi iningi labantu likwanise ukuthi liregister, likwanise ukuthi uvote.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Seli ubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ivika ukuba umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi kuqakathekile kubandla lakhe ukuthi linqobe kukhetho luka-2023 ukuze liqhubekisele phambili umsebenzi omuhle owawusenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirayi. IZim Live ithi owayengumeya weHarare oxoshiswe umsebenzi libandla le-PDP umnumzana Jacob Mafume uthi uzalwisa ngazo zonke indlela ukuthi abuyiselwe emsebenzini ngoba ukuxotshwa kwakhe kungekho emthethweni. I-Chronicle ithi abantu asebeluphele baphila nzima ngokuswela amanzi lokudla emangweni wedethe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi eleBurundi lithi selizavumela umsakazo we-BBC ukusebenza kulelo lizwe ngemva kokuvala kuminyaka emithathu edluleyo. I-Voice of America ithi eleRussia lilokhe lihlasela eleUkraine ngamandla lanxa nje belithembise ukuyekethisa emhlanganweni wokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uhlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 esine izolo, wakhuthaza iPhalamende yelizwe lakhe ukuthi ipasise isikhwama semali ezasetshenziswa kunhlelo zokulwisana lalumkhuhlane. Lanxa ijekiseni le ingeyesine ivalwa ngokuthi ngeyesibili eyokuqinisa amasotsha ayabe efakwe emzimbeni yilawa amanye amajekiseni, i-second booster shot ngesiNgisi. UBiden ukhuthaze njalo abantu abaleminyaka engamashumi amahlanu kusiya phezulu 50 years ukuthi labo bahlatshwe lijekiseni ukuze bazivikele ngokugcweleyo. ama chemist afana le Walgreens kanye le Right Aid lawo athi aseqalisa ukuhlaba abantu i second booster shot. Sixoxelo sebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuyinto enhle sibili ukuthi kuthiwe sokule booster esibili ukuthi abantu bangayahlatshwa bona abaleminyaka edlula amathumi amahlanu ukuze bavikeleke emkhuhlaneni weCOVID. Sibona ke ukuthi ngalezi nsuku kukhanya ngani lo mkhuhlane usuqala kutsha usungani usubuya futhi ngesinye isicubu esimangalisayo. Ngikhangele indaba lapha kumsakazo wamabona kude ngabona ukuthi eChina ngale hayi iCOVID sisidla ubhedu ngapha kwelemelika lako bakhuluma ngakho ukuthi kwezinye izigaba zaleli lizwe umkhuhlane wangikhona ngani uyaqhamuka kakutsha. So indaba yokuthi abantu bayehlatshwa ibooster esibili ingaba yindaba enhle kodwa abaningi bangaba lombuzo wokuthi sahlatshwa ijekiseni lakuqala sahlatshwa lesibili sahlatshwa ibooster yakuqala khathesi sokule booster yesibili sizafika ngapi lokho esihlatshwa amabooster. Umbuzo ongaba semlonyeni yabaningi ngokuthi kambe wona lamabooster avikela umuntu okwesikhathi esinganani indaba uzulu engachasiselwa ukuthi kanti lamabooster asebenza avikela umuntu okwesikhathi esingakanani.
Abanye bayakhala mamoyo bathi sebediniwe ngokuhlatshwa amajekiseni angapheliyo. Wena njengomuntu osebenza kwezempila kahle uthini ngalokho?
Liqiniso sibili ntungu ukuthi abaningi bayakhonona ukuthi hawo sesiloke sihlatshwa amabooster abanye basanda ukuhlaba yona le yokuqala sokuthiwa sokufuneka ukuthi umuntu ayihlabe yesibili sizafika ngaphi siloke sihlatshwa. Engcwesi yathi siqede ukuhlatshwa yesibili kuthiwe sokulesithathu siqede ukuhlaba yesithathu kuthiwe sokulesine kuze kufike ngaphi? Ingcwethi kwezempila kahle kumele zichasisele abantu sibisibili ukuthi kanti vele wona lamabooster asebenza njani asebenza kwesikhathi esinganani avikela umuntu ekuthi athathe umkhuhlane weCOVID okwesikhathi esinganani ngoba kulabanye laba akuthiwa ngama-anti-vaxxers kumbe laba abangavumelani le ndaba yokuhlatshwa amajekiseni okuvikela bayakhuluma ukuthi indaba yama-vaccine eCOVID le sokuyinkalakatha yemali kulabo abawalungisayo. So yikho labo betshona beqonqosela abantu bekelela abantu eceleni ukuthi hayi lingahlatshwa lingahlatshwa selinothisa abanye abantu. Yikho khona lokho kumele kube kuchasiswe abantu bazwisise ungakayihlaba ibooster yesibili kumele uvule umbono wakho ubone ukuthi uzwisise ukuthi uzakuyahlatshwa kuzafika ngapi kumbe ibooster le iza kunceda kuze kube nini. Kodwa sikhuluma ngamabooster wona lawo mbona ukuthi abantu abaningi abathi ngemva kokuhlaba ibooster yakuqala ababe banjwa umkhuhlane wona lo weCOVID kade bengadinile ukuthi bayesibhedlela bebezisilela nje iningi langikhona lisezindlini ngakho ke asazi ibooster esibili mina lami ngiyazibuza ukuthi ngiyehlatshwa ngingahlatshwa but kodwa ukucinene ngizagcina ngisiyahlatshwa ukwenzela ukuthi ngivikele laba engisebenza labo.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle eMelika.
Uzilikazi amahlobane utangazohlakani usenza ngakhona kanye nojinga yini wathi umthi ngifusa ngesagile sami esinomkhonto bombika usomile umfana omncane odlula behle yimi uyindlela ayibuza ukomphi isagila mfanami ngisingile ziwe phansi kwamkela kithi lasenka ngingezwa ngumkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele kulomthaniya iphimbelihle elincane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamuke mfanami kwaxuphuzela izisa amadoda lingabe sewesewizile nina usomini umfana omncane mfanami ongathi ungambuka ungazumele zisho kanjalo mnganami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinhle eyiphezulu phezu kwezinye uze
Awusuka madoda. uMartin Mpandla ehlabela ke kamnandi lapho ehamba leqembu lakhe le abagcini bemfihlakalo besigqibela ke uhlelo lwethu nanzi ebezihamba phambili inengi lamukele ngenjabulo ukwesulwa komlayo obubamba wonke umuntu ongena eZimbabwe ngamandla ukuthi aqale ahlolwe igciwane le-COVID-19. Uhulumende uthi uzaqinisa isandla kwabamabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana nje. Ibandla le-MDC lithi lizamangalisa abantu abanengi kukhetho lomnyaka ozayo lanxa nje linqotshiwe kukhetho lwama-by elections. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usehlatshwe ijekiseni yokuvuselela amasotsha okulwisana le-COVID-19 i-second booster shot. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.